Aba ku VOA Ndebele. Ni vuka njani mntwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 11 Nhlangulana 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhayelela umndeni kaMuyi uBimbayi Tsvangirai Jaba obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgayi kathathi ngesikhathi kamnangagwa leta abantu bonke bakhululekile ukuthi bathotoze.
Nokusifa inkomo eziningi elubane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi.
Izifuyo azilamanzi, usifamalele umfula awula ezini, amanzi onyaka izula zange line, awuzange ugeleze. So akula siziba ngithothole sisodwa.
Singagutwa lihlandla lesibili lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bakhala ezimathonsi abantu ngokubhubha kukankosikazi Bimbayi Tsvangirai Jaba obemele iGlenview kudala lephalamende ekubandla le-MDC eligokelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabephuke inhliziyo ngudokotela Alex Magayisa ofundisa ezomthetho kweleBhilitane. Uthi uMuyi uMorgan Tsvangirai wayelethemba lokuthi indodakazi yakhe yiyo ezaqhubekisela phambili umsebenzi wakhe kwezombangazwe lakubandla le-MDC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhalele umndeni wakoTsvangirai ebulenjeni beTwitter lapho athe kuyadanisa ukubhubha komntwana kaMuyi uMorgan Tsvangirai. Kulabantu abaningi abakhalele umndeni kaTsvangirai endlini kaMuyi njalo lebulenjini bokuxhumana obeTwitter lezinye inkundla zikaZulu. Abalandeli bebandla leZANU PF Party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba umsebenzi obungcono kulalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Bathi uhulumende kaMnangagwa uvumela abantu ukuthi benze santando hatshi lokhu okwakusenziwa nguMugabe. Kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa loMugabe zimvila zantabanye. Bathi ukubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu njalo lokudutshulwa kwabantu eHarare lonyaka lanyakenye kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lukaMugabe. UMnumzana Philip Gawule owake wamela itsholotsho edala leSenate uthi uMnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi benze santando loba nje kumele balandele imithetho yelizwe.
Umuntu akathi ukuthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamgayi kathathi ngesikhathi kamnangagwa leta abantu bonke bakhululekile ukuthi bathothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize beyithothoza belezizathu zabo ngakhonokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekile njengakhonapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bathothoze benze loba yini nama-demonstrations lana ayekhona ama-demonstrations akuqala ayelokuthula ayenziwa kwakuzange kube lashupho kodwa i-demonstration iyaphambanisayo yile eyabantu laba abacika sebetshontsha impahla zabantu bedilize izinto zabantu lani lani in the name of i-demonstration. Yikho kathesi uhulumende seqaphele ukuthi kungapho ngiyekelwa nje kwizinto lokhu kungagcina zokusiba lokugama okuthize njengokugama lokhu kwaba khona ekuqaleni umehluko ukhona sili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu kulabanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Gawule?
Ukubotshwa kwabantu vele kipsi kukhona ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo. Ngitho ngithe uhambe ngakhona ngapha e-America lapha elikhona kipsi abantu bayabotshwa ungathutha inxa uvelela komva kobochina ucatshangwa ukuthi uyisipayi uyabotshwa uze uyekhululwa ngaleso usuhluzi usube wakhangela ukuthi silwa wahluzisisa ukuthi asomuntu olande ukuthi enxa yokubi ungubuya usiyo terrorist umbaso uyabotshwa noma uthiya ngapha kobo Korea bona ngale kusike ucatshangwa lenxa uyisipayi vele e-America kumbe kobo Russia uyabotshwa vela kula muntu ongakatha o ephula umthetho welizwe ongabotshwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwe lobufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokhu besitha kuyenzwe lokhu kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe emakhoti beyefika ekhoti batholakala ukuthi ikhoti khonapho ikhoti ibe yiyo ehluzayo ukuthi umuntu loyo ekuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathala ikhoti azimele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabhetha ngani phela abantu bengani bagijinyiswa ezimbabwe kungani akupheli lokhu babakhawula
mina kodwa gibson ngiyamangala ukuthi kathathi ngisesigodleni ngikhuluma zinje abantu abagidiniswayo bona bo mina kambaboni ukuthi kathi abagidiniswa kodwa abagidiniswayo behambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besephula umthetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganise amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yezimbabwe ikhona ukuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sokudiliziwe yonke into zogazi abantu sebebotshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labo akhangela abayema-human rights laba abakhangele ukuqalela ukuthi batlwane usukile uhambe wadilizi izinto zonke wadile wavalela abantu ukuthi bahambe kanti ukuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthisele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho umele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo
umnumzana Belief Gawule umsekeli webandla umlandeli webandla leZANU PF sixoxe laye esetsholojo kodwa ke umnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu uthi umnangagwa wenza konke okwakusenziwa ngumgabe
hawu bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kufa abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 yakudayeka estriti ngebhitshulwa feyafeya abanye begidinetshwa besatholakala befika ubungcono yibuphi khonapo akula bungcono la kuyafanana nje actually kungakhangela isikhathi umnangagwa afike ngaso kuphawa lokonakalo osokwenzekileyo menkhaneje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamgaka ukuthi reti yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bakwazi bademonstrata kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wanikuvele uwabulala lokhu anokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye okuserious kulalokhu so sithi ongcono nguphi kwaso kuyafana nalokhu kuyizinto mane engxa futhi singaphonise sithi umgabo wayenganeno
okwenza ukuthi abalandeli bebandla leZANU PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli kuyini okwenza kube njalo
abantu laba bayabulisana okunye kuyabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphonge ukubulisana la izinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona ku-rightini khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulobungcono utshoni nxa uzithutha ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzekileyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenza la abaye babetshayisa emsebenzini omunye umama wathijulo khonapho kusanda kuzahanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuka kuyabe kulobungcono ngapho kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisoli okwenza ukuthi into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hhayi kasizisoleni into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukhanya abaningi bathi okwenzakala ezimbabwe kungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngaye phethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbe lani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa
umnumzana Clement Moyo ulwela ilungelo likazulu sixoxelaye ekubulawayo nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwelezimbabwe namuhla iphephandaba lesweden livika ukuthi umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-coalition of democrats umnumzana Elton Mangoma uthi uzulu kukhanya elakho ukususa ibandla leZANU PF embusweni njengalokhu kwenziwa kumongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umangoma uthi abantu sebegadele ebandla leZANU PF iphephandaba le-chronic libika ukuthi uhulumende uthi usethole izigidi ezingamashumi ayisikhombisa zamadola 70 million dollars yokusungula izitolo zikazulu ezilentengo ephansi iphephandaba le-herald lithi sokuza kwethulwa umthetho wokuhluthuna inotho yabantu abasajangelwa ukuthi bayithola ngendlela engaqondanga If you let me, Okwamanje ke sokuyisikhathi senu phela ukuthi likhulume konke ke elikufisayo lingakhohlwa ukuthi kumele lifithize lokhu isibhono lokuyana okwe-audio libese lisithumezela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Linjani kustudio 7, igama lami uCaroline Moyo. Angibonge kakhulu umsebenzi omuhle kangaka esiwenzelwa ngustudio 7. Okwamanje sesikwazi ukuthi khona each and every day before silala sivuke ekuseni, sivuke ngama-updates izinto ezenzakalayo. Njalo into engijabulisayo ukuthi most of the things ezikhulunywa kustudio 7 izinto eziyabe ziliqiniso. Akaze nje nangaliphilanga sizwe izinto abazibikayo kustudio 7 kuyizinto zamanga. So ngithi mina qhubekani nomsebenzi omuhle lisenzela wona. Ngiyabonga kakhulu
msakazi. Ngabe laba abezanu abayibaba zithi bayabusa bengabantu abakhaliphileyo, ngabe bayakapitaliza nge-open arms ze-MDCA basondele kiyo bakhulumisane layo? Ngoba ngalokhu abakwenzayo lokhu kulimaza kona, ngoba kuveza sobala emhlabeni wonke kunye lakubasekeli wababo ukwehluleka kwabo. Manje ngenxa yokuthi iziphukuphuku ezilamakhanda angasebenziyo kazi kunanzeleli zona ziboni ngani lokhu kulimaza i-MDC. MDC kayikho kulokhu, ayibusi MDC, kakula muntu okhangelele lutho kiyo. Kodwa yona izanu njengoba kuyiyo eyafakwa kumalaba esitalweni sokubusa wonke umuntu ukhangele yona, kuthi ngabe layo iyakunanzelela isondele ku-MDCA kukhulunyiswane kube le-way forward ecacayo. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bangikhona balele vele amakhanda kasebenzi bacabanga ububi kuphela, yikho lakhathi esibelokhu bethwele amalunda bengafuni ukuthi bakhulumisane le-MDC. Bona yibo abaprove ukuba iziphuphu ezimangalisayo ezehlulwayo kubusa for 40 years lokhu zehlulwayo into eyodwa. Ayingani yena umntwana asiyilokuthi udali ngalindlela ungamphindisa kathathu kane, ngabona kusehlula uyamhlalisa phansi. Manje bona bayazifaka babuye behluleke, khathesi kizwe selize lizintshaka ngenxa yabo. Alaba abantu bafuna imithandazo lami, ukwehluleka kwabo lokhu ngani ngokokuloywa. Ngiyabonga msakazi.
Iyavuka balaleli, hayi thina siyavuka. Hayi mina ekukimi bakithi ngitudubo esikilo, hhayi lunzima olwama-prize. Ngingazi kati labo kokuthiwana bazanqumisa bekhangela ama-prize ukuthi kwekukukhuluma nje kuphela, ngoba lapho esithenga khona kulezi tolo zezanu PF aziduri, aziduri. Impuphu i-50 106, so asikwazi-ke kukudura kuba nabo abaphansi kwakhona. Manje abanye benzeni? Akunzima shiwa, sizwafa. Hhayi ihlone kahle.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga ngendaba elisithumezela zona insuku zonke eziliqiniso. Hhayi eZimbabwe lapha kunzima, akuthembisi sibili ukuthi iveni one day kuzokuba right, cause nje siyabona amalungelo abantu ayaphulwa la, abantu bayahlukunyezwa, abantu bayabotshwa, abanye bayalindwa emagedini, imota zifake emagedini abo, umuntu ezeqinise sesaba ukuhlala emzini wakhe, ezemane okungcono ukuthi hlala kwelinye ilizwe ukuze ekhululeke. Kambe shiwa yikuyini khona lokhu abakwenza kumfo kancinci? Khona vele umthetho wangabo ukuthi ma ufika egedini lomuntu ufike upake imota uthule zwi. Angithi ma kule nto oyifunayo emuntwini yafika ungene emzini utshaye ukuthi ungene ukhulume lokho okufunayo uhambe, or uthunyiwe mayele kuqala umuntu usho lokho okuthunywe, nothi uthi ufike upake imoto egedini lomuntu. Umthetho wangabona lo, asiyonto e-right abantu abayenzala abantu bezanu PF lawo. Abazami ukuthi bebe ngabantu abalomthetho abahloniphayo. Ngeke uphonge ufike ume egedini lomuntu ungayali into oyilandileyo, khuluma okulandileyo uhambe.
sizosicela bakithi sanibese besihloniphe bakithi sesidingiwe ngayo thina abazama ukuwekela ukuhlukumeza abantu khathele the serious ngiyabonga ukhulumayo ngendlela esiphezini lapho kubulawayo.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo besebenzisa i-WhatsApp number yethu u-012-462-465-0318. Ulakho la ukuthi usithumezele nxa ufisa khona manje. Yes, sikhangele-ke okwenzakala emaphandleni. Kubikwa ukuthi izifuyo sezisifa eLupane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Moyo.
Izifuyo azilamanzi, ukhwamalele umfula awula evini, amanzi lonyaka izula zangeline awuzange ugeleze. So akula siziba ngitho sona esisodwa esikhangelele ukuthi inkomo zizanatha kizo, okukhombisa ukuthi ziza kufa kakhulu. Njalo kunjalo nxa imango zihamba imango emikhulu kakhulu lapho ezilama otholakala khona okuyisizibanyana okukodwa okuncane okwenza ukuthi ezinye inkomo zisalele emangweni. Indawo le yimbi ilezinanakazana zeganga impisi lezilwane. Kule ndlala kunjalo sokusenza ukuthi abadala bevaleli inkomo okwenza ukuthi inkomo zizaenza ukuthi zicube kakhulu.
Manje lina njengezakhamizi lenzani ukuthi inkomo zingafi eziningi?
Kunzima kathesi, abanye sebeqalisile ukugebha emfuleni befaka amatanka emthonjeni le ukwenzela ukuthi imithombo le ingadilikeli. Kunzima kakhulu, amadamu awomile lade phezulu la lapho ade sikhangelele ukuthi khona ebusika inkomo mhlawumbe nxa kukalokhu za zibe ziningi zakhona ukunatha.
Singathi-ke nxa sikhangela utshani lakho vela kusela ludo pho zidlala inkomo?
Thembo kubi, inkomo sezikhuma inhlabathi. Kathesi bekule dona ebelithengisa i-stock feed. I-stock feed sangikhona siphelile, abantu bahle basigijimela basithenga ngendlela ephezulu. So akusela ngenye indlela abadala abakhangeleleyo ukuthi inkomo zizazifila njani. Vele kubi kakhulu emasimini lapho amahlanga sephephuke nomoya njengoba vele amazihlanga ankhona athe kagcinanga angazange anethwele izulu.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo sixoxelaye eseLupane. Sesikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Hong Kong lapho kulabantu abaningi abatshengisele emigoqweni kulandela ukwethulwa komthetho ozakwenza ukuthi ilizwe leChina libophe abantu abahlala eHong Kong. Iqembu leBoston Red Sox selihambise indizamtshina kwele Dominican Republic ezathola uDavid Ortiz owayedlalela owadutshulwa khonangale. Siya sibone ke ezibhadalane leMelika. Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon waphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungethembeki uthi ukwehlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kuhulumende kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samaDemocrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Watergate scandal. Okwamanje idala leCongress lithi uhlangothi lukahulumende oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller owayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamaDemocrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi kuxotshwe uMueller. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamaDemocrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi. ngaphansi komthetho wakwelemelika ukuthonisa umongameli edala le-Congress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lama-Democrats abanjengababakhokhelayo edala le-Congress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edala le-Congress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona, angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment, ngoba ama-Democrats, I think, even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeache, ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrats, but i-Senate i-majority ngama-Republicans. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube la ma-Republican avumelana la ma-Democrats ukuthi Trump kumele impeach. Without that, I think ubona ngathi i-exercise yakhona isoze iphumelele, and then kuzoba le-backlash nama-election azayo 2020. Ngi-checka bebesithi at least we need about 20 ama-Republicans aku-Senate ukuthi avumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that are impeachable.
Kodwa ke nxa sikhangele sibili njengakhona kuke sokuthiwa kule ngwalo i-Justice Department ethi zazinika i-Judicial Committee, so ubona zani kungasebenza yini ukuthi amanye ama-Republicans egcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza ngoba ayabona lawo ama-Republican ukuthi bangasupportana lo Trump kusiwa ku-election ngo-2020, abantu bazobajikela ngoba abantu bazothi hawu kanina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMula, ngoba i-report kaMula iyachichaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi uTrump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakhe uComey owayengwe leader we-FBI. Konke khona lokho I think kuzoqala ukuvela ke manje ukuthi kwakuyi obstruction. Bangazama ukuyimpeacha bahluleke, definitely then kuzoba affecta ngokhetho, ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-factiona leyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza, ngoba baya I think uTrump angaba le-field day if something afeyila. I think uzobe sele upper hand ngoba uyabe sebonakala ngathi ngumuntu obe accuser ngama-democracy ngendlela ezingacaci kahle okukhombisa ukuthi it was all politics.
Umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC khonapha kule Melika.
Sizama ukuhlanza amasiko ahlukeneyo e-Afrika, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. Njalo nje abantu bawemzela kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo. Lengoma ephuma ngokuthi asibambane ne-Africa, Africa Unite. Njalo uthi nxa ufuna ukubona ubuhle bemvelo uya e-Africa, nxa ufuna ukubona abantu abajabulelileyo abazikholiselayo uya e-Africa. Africa is the best continent, lapho wonke umuntu angalokucabangela from igodi yonke into. Itsho njalo ke le, siyaziqhenya nge-Africa. kule ngoma Mr. President Freedom ale ikhuluma ukuthi hayi uvalo asonto enhle njalo elizweni ovumele democracy ukuthi umuntu nxa eselizweni lakhe engabi lokusaba ukufaka umbono ekhulume afila ukukhuluma kwenzela isizwe siqhubekele phambili. Yalo president bengahlali kakhulu esikhundleni bencindezela abanye abantu njalo ukubandezela omunye umuntu phansi akulungayo because lift up your brother. So ukuze abantu bencedisane kwenza ukuthi qhubekele phambili abanye bayathi nxa i-two political ukuthi nxa ngikhumele upresident ezeki well along those lines.
Lapha ke umculo oka Blessings Nqonkomo uBlessings Nqonkomo uBlack Messengers Afro Band uthoke ibhendi yakhe enkulu siyakwazi ukuthi insingizi sizoke ukuthi abantu bathini khona manje abanye ukuthi ya uyawujabulela kakhulu umculo kaNqo kumbulani Ncube uthi into zeZanu-P F ziyahlupha bafowethu uzobuya ke umusa mazibuke ukuthi ugawule namhlanje emfakeleni uhlelo Dube elina wathi nguphendule simfakele kwenzethu phela abantu nxa bekhuluma babe le mbono etshiyeneyo. Stephen Kumbuthi Malaba uthi livuka njani basakazi bethu kwabantu sibulele kakhulu ke unjani kula ngapha mfowethu uthi silishayele ke umculo nalowo uzuze uthi uhamba njani. Phela libe lisitshengisa ama-likes phela lisitshengise konke-ke okujabulisayo lanto ukuthi siphileni sibaningi asiphindeni futhi ngomculo siwuze umculo uya ngaphi ye sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa ke le ngxoxo esiyenze lo mculo uBlessings Nqo Enkomo weBlack Messengers Afro Band. Sizalethuba nokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhalela umndeni kamoyi uBimbayi Tsvangirai obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-P F bathi umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa wayemongameli uMnumzana Robert Mkabe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo onkipstube.